Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Ola mgela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 9 Zibandlela 2024 ngutabo kanqube. Endabeni zethu lamhlanje
ukumemetheka kwemkhuhlane wesifudo i-cholera kusitshayisa ngovalo kakhulu ngoba kumanje izikolo ziyavulwa. Uhulumende kalahlelwa lufakuleyo olutshengisa ukuthi abantu baphephe ku-cholera.
Izikolo zivulwa namuhla ngesikhathi ilizwe likhangelana loduko lomkhuhlane wesifudo esekholera.
Sive umeya ekhupha istatement yokuthi bazazama ukuthi baluqede loluduko lwekholera njalo babize izisebenzi izilezi kuholiday. Okwakhathi sizakhangela kulabantu abadlula i-150 asebefile ngekholera. Njalo abantu abadlula i-5,000 noma inkulungwane ezinhlanu ababanjwe bele kholera ngesingathi kuHarare Metropolitan.
I-Council yeHarare isilaye ezisebenzisayo zohlangothi lwezempilakahle ukuthi ziphindele emsebenzini ngokuphangisa lanxa zikukhefu ukuze kuzoncedisanwa ukumelana lomkhuhlane. Abantu abayichumi abathiyeneyo basole okwenziwe ngumphathi ntambo ezomvikela umnumzana Lloyd Austin ngemva kokuba uphume imbiko ethi umsekeli wakhe ubengakwazi ukuthi ungenise esibhedlela laloba esebenza ebesenza imisebenzi yakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izikolo zivula namuhla ngesikhathi ilizwe likhangelana loduko lomkhuhlane wesihudo sekholera. Umphathi ntambo ogatshelwe lumnumzana Torirai Moyo utshele iStudio 7 ngeviki edluleyo ukuthi basebenzela ndawonye labaphathisikolo ukuthi abantwana bavikelwe emikhuhlaneni efana lowekholera. Sixoxa lomnumzana Themba Kuye Moyo owenhlanganiso emela ababalisi Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe.
Silezikhalazo eziningi kakhulu, kodwa isikhalazo esiqakathekileyo sakuqala iholo lababalisi. Uhulumende usinikeza iholo elincane kakhulu eliyinhlamba. Sibuye sikhangele ukuthi kubhajethi eka-2024 yaphawulwa ngumthuli Ncube wakhweza umthelo ngendlela esabekayo. Esikhangele ukuthi nxa silokhu esihola inhlamba le esiyitholayo ngozibandlela kathesi, izisebenzi ziyabe zihamba zingela lutho emakhaya. Ngakho thina njenge-athuzi sithi ababalisi kabanikwe iholo eliqalela $1,260.
Ngelikuchazayo konke lokhu, pho lilungiselele ukubuyela emsebenzini na?
Ngenhlamba ekade siyithola akula muntu ozilungiseleleyo. Kodwa-ke sithi-ke ebabalisini kabahambe ezikolo. Bengafika ezikolo uhulumende sesimbhalele incwadi yokuba sifuna malini njalo siyifuna kathesi ngoJanuwari. Ngokunjalo sithi ababalisi kabahambe ezikolo bafike behlale ku-assembly kumbe bambayehlala ema-staff room abo. Nxa izikolo zingela ama-staff room bazihlalele nje emthunzini kungabi lo msebenzi omunye abawenzayo okhangelelwe lokufundisa. Uhulumende aze asinike isiqiniseko ngokwenza isimemezelo sokuba i-$1,200 esiyifunayo uzayifaka ngoJanuwari. Lokhu kuzasenza kusinikeze igunya lokuthi ababalisi bayesebenza. Okunye kusenza sikhale kanje, sikhangele ukuthi ababalisi bangabazali. Izikolo ziyavulwa manje, kudingakala imali ze-fees.
Sibona sekuqhamuke umkhuhlane wekholera endaweni eziningi elizweni leZimbabwe. Lina njengababalisi lokhu likubona njani ngalesi sikhathi kuvulwa izikolo? Livikelekile njalo abantwana bavikelekile na?
Ukumemetheka kwemkhuhlane wesifudo i-cholera kusitshayisa ngovalo kakhulu ngoba kumanje izikolo ziyavulwa. Uhulumende kalahlelwa lufakuleyo olutshengisa ukuthi abantu baphephe ku-cholera. Lokhu kusitshengisa ukuthi kalandaba labantwana besikolo, kalandaba lababalisi, kuqala ndaba labazali kumbe sithi izigaba lapho kuphuma khona ababali abantwana lababali sibona ngoba kumemetheka kwemkhuhlane wesudo besikhangelela ukuthi uhulumende uzahoqisa kancane ukuvulwa kwezikolo azaza abe lohlelwa selulungisile ukuthi abantwana nxa besiye ezikolo lababali sesikolo bavikelekile.
Umnumzana Themba kuye moyo usebenza lenhlanganiso emela ababalisi Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe ATUZ ubexoxa ecingweni le Studio 7. Ikhansili yeHarare isilaye izisebenzi zayo zohlangothi lwezempilakahle ukuthi ziphindele emsebenzini ngokuphangisa lanxa zikukhefu ukuze kuzoncedisanwa ukumelana lomkhuhlane wekholera. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume utshele intatheli zindaba ukuthi ubone kufanele ukuthi athathe lelo nyathelo ngoba lomkhuhlane soludubo njengoba izikolo zivulwa namuhla. Umansipala obhekane lenhlupho eziningi ezivangela ukusabalala kwekholera ezigoqela ukudubuka kwempompi zamanzi ezidonsa amanzi ezambuzini, ukungatholakali kwamanzi ahlanzekileyo aphuma ezimpompini kungenxa yokuvalwa kwawo kwesikhathi eside, ukungabuthwa kwezibi lokunye. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Ngodaba lwekholera eHarare sizwe umeya kupha istatement yokuthi bazazama ukuthi baluqede loludubo lwekholera njalo babize izisebenzi even ezikuholiday okwakhathi esisikakhangela kulabantu abadlula i-150 asebefile ngekholera njalo abantu abadlula i-5,000 noma inkulungwane ezinhlanu ababanjwe ebele kholera ngesingathi kuHarare Metropolitan.
Lina njengezakhamizi zeHarare liwabona njani amanani lawa abantu asebethinteke ngekholera?
La ngamafiga esabisayo kakhulu. Esikubonayo thina ukuthi ama statement akhulunywayo la ngama statement nje ale action endlutshwana ngoba kunengi sihluphana leHarare Council lo mayor ngodaba lwezinto ezivangela ikholera. Singakhangela kathesi kulemfanekiso ebibhoda itshengisa ukuthi ama dumping sites edolobheni phakathi ikakhulu kwaKorezente Street lako Copacabana ingcekeza ibuthene okokuthi impukane, imiyane, amagundwane kuyagcwala khonapho. So ikholera ngeke yaphela nxa ingcekeza leyo igcwele lasemalokitshini ngoba abantu labana abakumele bathwala amabhini kwesinye isikhathi kababuyi. Nxa bebuya kwesinye isikhathi bahamba ebusuku abantu besalele, abantu begcina besiyalahla ingcekeza esemabhinini endaweni ezingavunyelwayo. Lokhu kusenza ukuthi ingcekeza gcwale amalokitshi.
Udubo lwamanzi alongezeleli na udubo lokusabalala kwekholera?
Singakhangela amanzi, amapayipi amaningi asemadala kakufakwanga amatsha, amanzi ayavuza, amanzi malutshwana. Kwesinye isikhathi kafiki ebantwini, abantu bayaqeda iviki lengxenye abantu bengatholi amanzi. Ngapha besithi bantu gezani lihlanzeke, ligeze amanzi ajulukayo. Kodwa ungageza njani amanzi akhona evele engekho? Idaba lokuthi abantu kuthiwa khona bayathathelwa, bayagejelwa izibholane, abantu besiya ezibholaneni ukuya kukha amanzi edolobheni, yikuthatha amanzi ngendlela ebuhlungu. Sokuthi amanzi lana liwasebenzise ngendlela yokuthi lithi liyageza amanzi agelezayo kuyahlupha. Liyabe lifuna ukuseva amanzi lawo liyabe liwathwala.
Nxa sikhangela udaba olwamasiweji lumi njani njalo lithinteka njani ngalo?
Singakhangela ithi amasiweji amapayipi amaningi athwala isiweji ngamapayipi akudala esingathi sele 15 years or so kulodubo lamapayipi adubukayo kule ndawo esizaziyo ezilamapayipi ahlala edubukile. Amasiweji engena ngisho ezindlini. So ikakhulu nxa izulu linile amasiweji lana kutho ukuthi amanzi lana azageleza abantu bagcine besiba lomkhuhlane wekholera.
Mkuthazo bani elingayipha umunicipala wase Harare?
Ikhansili gayikhangele ikakhulu amanzi, banelise ukupha abantu amanzi isikhathi sonke. Amasiwa gabalungise amapipe lana adubukile ukwenzela ukuthi kungabi la mapipe amaningi isiwa ihlale igeleza endaweni abantu. Njalo amabhini kathwalwe ngesikhathi besiba liqinisa ukuthi wonke amasayithi lana aziwayo agcwele ingcekeza. Isebenzi zikakhansili kaziwathwale kazithwale leyo ngcekeza. Kungaba njalo sibona kungasebenza. Kasifuni ukukhuluma nje kodwa kumele ukuthi kube le action. Izakhamizi ziyafisa ukusebenzelana lo khansili ukuthi iziqede, kodwa into ekhona ukuthi lapha sidlala umacatshelana. Ukhansili ukhuluma ngomlomo kodwa thina siku ground sibone ukuthi okukhulunywa ngukhansili ku ground.
Lo ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust, umnumzana Albert Mazula esixoxela ecingweni eseHarare. Ibandla lezanu PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngoNhlolanja. Lithi isiqalile imikhankaso yokhetho lolu ezigabeni ezitshiyeneyo eZimbabwe. Ukhetho lolu lwenziwa kulandela ukuxotshiswa kwamalunga edala lephalamende lamakhansila ngumnumzana Sengezo Chabango, othi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxele ngodaba lolu lo mnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu PF.
Thina njengabantu abebandla lezanu PF esizele sikwazi ukuthi abantu baphathwa njani, njalo abantu ibandla lezanu PF labakhululayo, siyakwazi ukuthi ebantwini abantu bezazile bayathanda, njalo nje ama-development esiwayenzileyo bayawabona asobala, njalo nje izikhalazo zabo bakwazi ziyafezeka ngokulalela lesiyabe sikwenza njengendaba lezamphetho. Singakhangela endaweni yezikolo, kube endaweni yemgwaqo, wendawo ekwakheni, kwendawo yamamayini, kwendawo yokulima, izamphetho ziyakhokhela kukho konke lokhu kuthi ebantwini ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Asisebenzeni kuthi ndawoni ukuthi lwamazwi esilawo ebantwini ukuthi ibandla belingekabo
ye, kodwa kula abanye abantu abathi ababoni lutho, ababoni kusenzakala konke lokhu elikhuluma ngakho baba Inkomo. Singakhuluma ngabantu bemaphandleni, abanye bantu vele abaliboni lokuliboni, kambe kuliqiniso konokho?
Uyabona ukuthi into ekhona umuntu angakhethi ukuthi kakhulu ukubona, athathe ikazethe amehlo entweni ezelithi egqiyeni, akunanto ngamenza. Kuba umuntu ekhethe ukuthi vele angafuni ukuthi alenzise entweni azuka ake zonke izenzakalayo, ngoba khonapho abantu bazathi azinanto ezenzakalayo. Ukuthi ukhala umuntu wakhona sehambe emgwaqweni omuhle owenziwe uhulumende, asuke laphana ayisole ezinzinto lapho uhulumende akhiphise khona. Yebo, ngabe ikhona okunye ngabe ngihlupha but ingahluphi izibabo yakhona yodwa. Ungakhanisenza amagetsi abazakhala ukuthi ye amagetsi, amagetsi ahlupha ze-Southern Africa yonke, but everything lapho abantwana bezimbabwe ekwenzeni kuyayenza. Akuna muntu ongasuma athi kulo muntu osethe wafa ngemdlana kumbe kulesigaba esibi abantu abakhokhona ngemdlala uhulumende uyabalekela abantu. Abantu babengafuni nje kuphela, kodwa ngakhayela nje ukuthi umuntu uyabekhala esuphi ngenhlelo ezikhomiswa nguhulumende ukuthi wonke umuntu athi akhululeke. Kube nendlela futhi ezokuthi umuntu yena yedwa ngokwakhe usebenzela ilizwe afike kusiphi isigaba ufuna kuphi.
Kodwa siyakwazi Inkomo ukuthi phela umuntu ngumuntu, nxa ukuthi esola uyasola phela. So ayisikho khona ukuthi bekumele besole bethi hayi lapha hayi asiboni lutho lapha.
Kodwa inhlelo zigcwele ezikahulumende aqhume iqiniso. Ungathalaza nge-constituency ne-constituency abantu gabaveze sobala ukuthi yikuphi abawuboniwe. Uzafana ukuthi uhulumende uvele ukona. And abantu nxa bekhangela bona kumbeskeribaisithi bazabona umuntu wezamphetho obuya lapha a-a inhlelo zabo seziya ngo-councilor, seziya ngo-m p, seziya ngama-government department, sinabo-d a ezindaweni, sinesebenzikakarhulumente ezindaweni, abalimisi bakhona ezindaweni, abakhangele lokhu lalekhana kakhona ezindaweni, Nenamo abantu 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 abakhulumendi ezamthetho abasebenza bebona ukuthi izimo zezamthetho ebantwini kufanele zigcine kanjani. So labo bantu bakhona kwigrawu. So nabantu bengathalazi abathalazi batho ukuthi lo asimboni kumbe lo asimboni. Uzakumanisa isandla sakhulumendi sivele sikhonekthe ukuthi kume bantu.
Lo ngumnumzana Malaki Nkomo okubandlale zano PF. Sixoxe njalo lo mnumzana Khalipani Phugeni osebenza lo mnumzana Sengezochabangu ekubandla le Triple C.
Ngempela iqalile campaign iweekend nalezi lileyo ilontshiwe icampaign yePhela Ndaba Chabalala ilontshwe lapha nemagosa eChabalala. Ube khona unobhala, ube khona le leadership yakhe yonke nje. Akhulukazi leadership ya e-best ngapha kobulawayo ayibe bekhona bekugcwele abantu ngizokuthumela ama-videos ma ungabonanga. Uzonanzelela ukuthi ipolitiki yethu kakhulu ibithanda ukuqina emuntwini iboniswe umuntu oyi-one. Inhlangano ithi revolve around umuntu oyi-one. Kodwa into eyenziwa ngunobhala uzama ukubisela or phezu kohlelo lokubisela inhlanganiso kulokhu okuyikho esingathi ngesilungu ngama-founding values, principles and objectives. Ukuthi kumele kube about abantu, inhlangano ngeyabantu, ukuthi abantu balezidingo abazidingayo, balezinto abazifunekayo empilweni zabo. So bekhumbuza umphakathi ukuthi ma umuntu esiya eParliament uhamba ukuyalimela, uhamba ukuyalikhulumela njengeqembu, yiyo icampaign esiyiranayo kwenzela ukuthi abantu ma bebuya back ngemva kokuthi sokuwiniwe njengoba sikhangelela ukuwina. Babuye back babakhumbuze njalo ukuthi bayakhumbula that day last tempisa A, B, C, D.
Singathi ke baba Phugeni unobhala jikelele lapha ubekhankasa isithini?
Yiyo icampaign eranwayo ukuthi abantu bathande iqembu, bavotele iqembu ngenxa yalokho elikumeleyo, hhayi ukuthi likhokhelwa mbani, hhayi ukuthi kulobuso bukabani, kodwa ukuthi iqembu limele lokho nalokho 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 yana. Yiyo-ke umkhankaso aphezu kwawo ngoba siyazi ukuthi empilweni abantu bayabuya, abantu bayahamba, abantu banesikhathi sokukhokhela, abantu ukukhokhela buyahamba, kodwa iqembu kumele lime lazakale ukuthi liqembu labantu, limele abantu ngaso sonke isikhathi.
Lo ngumnumzana Khalipani Phugeni osebenza lo mnumzana Sengezochabangu ozithi ungunobhala jikelele we-Triple C. Ngasenelisanga ukukhuluma ngokhetho lolu laba kucele le-Triple C elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Okwamanje wothi sizwe abanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo ngabahlangana lakho empilweni.
Balubonani balandeli ba-Studio 7 abasakazi bonke abaka-Studio 7, mina igama lami ngokusizwe Zwanda. Ngimzile laphana uchuma ugolide nonxube bephikisana igugu lawunti laphana sizwile mpela ukuthi uchuma ukhuluma nganaza kukhahliza amagwela yento ngekho lawo oyizwayo ukuthi ngumuntu omdala ukhuluma into engasebenziyo. Amagama yanganihlaba kakhulu yamagama athi bona bachiwa unkomo kuleyo zanti efaba kuyo sengathi unkomo wabashiyela ukuthi bebethengisa abantu. Into ekhulunywa ngochuma laphana kuleya minyaka ukuyo ayihambisani naye, le nto edifendayo ayikho. So kadingeka ukuthi imibuzo enyingini ayiphendule imibuzo, hayi ukuthi nje beloke ehlahlatha igaka njengani sayikhona into eyikhulumayo ezwakalayo nezihlahlathela nje kungumuntu omdala. But asibadingi abantu abafana labochuma emphakathini because iba abantu abatheza abantu shuthi uyabajabula uma bebona abantu besayishisa inyembezi egugurawundana sesikhathi because asonkulume engakhulunywa ngumuntu omdala leya, umuntu omdala olabantwana oyazi isimo segugurawundi sayenza njani besekhuluma ngayo lwahlobo. Hayi
Studio 7, Studio 7 yenjani sikwazi nabalalisi? Hayi siyaphila Studio 7 isho. Yazi ngizwa ubuhlungu kancane uma ngabe abantu abafana nabochuma bekhuluma ngendlela le abakhuluma ngayo.
ngikhulume ngathi azange khona ongazi akwenzaki akwenzeki lutho yonke into ihamba kahle abantu bephezulu kwesihuphulu ngakaphezu kwa abantu bethwele nzima kangaka. Mina umbuzo enginawo ebantwini bakithi ngokuthi abantu bakithi akukafiki yini esiteji sokuthi bathi hayi sokwanele ngoba sesikhale kwanele kuningi sikhala labo laba kuningi bekhulunya into ezingakhulumi ezingazwakaliyo kuningi izani khona embusweni ngoba angeke izitshintshe vele angeke izitshintshe ngeke izitshintshe ene labo othuma ngeke bazi batshintshe lokhu abakwenzayo ngoba bona bayahla bayasutha bona labantwana babo so abanandaba nalutho yikho izani ngakhona inandaba lamuntu so thina singabantu singumphakathi akukazweli yini ukuthi sithina hayi sikuke sizwile akusamelanga lokhu kwinto kuqhubeke sekumele sibeni lesenzeni siphakameni sikuphakamele lokhu kwinto kusitophe akukafiki yini ngithi singabantu asikeze ubuhlungu obwaneleyo yini
akhona lisazo leli elezwa kuthaywa khona lokhu kubusufuna ukuthaywa ngabantu awubothi yikuzondisa ngabantu nje lokhu abantu befuna ukuthaya phambi kwamakhamera awothabanga laba nomani hayi 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 awothabanga abafana abancane kabalimi mani uwe kuzofuna ukuthaywa ngabantu ukucanti kuhle kunkwana kuvele isihlazo vele emphakathini hayi into ma ungamaso yakho kaso yakho ma usekuthi baeqise ukuthi i-politician akavule yakhe iparty afake ifasi yakhe khona kunkwana uku-adressa abantu ababili hayi kodwa lesihlazo leli mani hayi liya lihlazo labothabanga lel efuna ukusebenzisa ikhanda likachamisa ngenkani waye ingasebenzisa ifasi yakhe ifesi yakhe yinisholayo phela isinot izwi ukuthi usebenzise ifesi kashamisa ngenkani vele akuvumelekanga seligali lento ezwa izeki liya kube ilizwe lilomthetho vele izeki libotshwa isiyejini kube ilizwe lilomthetho even amakhothi konke amajaji konke bekubotshwa kusiyejini ngekhe sisebenzi ifesi kashamisa ngenkani ele yakhe ekuthathela ifesi kashamisa ethathela ifesi yakhe hayi hayi bhati loku kwenzakala kithi hayi 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 kwenzakala ilizwe lakithi hayi akuzwisiseki hayi sihlazo 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 kodwa ndisezobona okunye lapha ezibe nguthamisa bemthathela ifesi yakhe ngenkani
kunjalo kunjalo kubi kwelakithi ngoba ipolitiki yethu ihamba ngolunye uhlobo ihamba ngonyawo lwenwabo sinama-opposition parties amaningi kakhulu ezweni lakithi okumele ukuthi asize kakhulu agijime phambili alungise ilizwe alungise nalo mbuso obusayo kodwa siwabona ama-position parties lawo egijima phambili njengabantu abarejistarayo bathi bazolungisa bazophikisana nebandleli busayo for izinto ezimbi manje siyabona izinto ezimbi zonke ziyenzakala ama-opposition party athule bonke nje asazi ukuthi kanti umsebenzi wabo yini kanti kungani bona bangaya phikisane nombuso lo obusayo khona manje sibhekane nombuso oyi-1 opposition party eyi-1 SCC kuyona kuphela e-opposition ephikisana nalo mbuso lawa amanye amabandla amaningi more than 14 athule nje asigebhele emgodini kanti kungani maso kufika amavoti seniqala ukuvela ngaphandle lithi lina elizokwenza okungcono lizokwenza okungcono kanjani ngoba lihluleka nokuthi lilungise likhulume likomplaine lemilingo lesiyibona isenzakala kwelakithi iy'ntengo zikhuphuka amahlayana yonke into yi-corruption kuma-department e-government ngama-corruption konke lokho linalokubona okwona lizofuna amavoti ngesikhathi samavoti lithi e lizosiza kanjani abantu ngoba lihluleka nokusiza khona manje before amavoti abakhona ukuze liphakamise amazwi enu no-government alizwe ukuthi lingama-opposition party manje nithule nani songathi selathengwa yiwona lo mbuso wobusayo lidla nawo ngoba lisize akunanto elisiza umphakathi aliphikisi next lithule nje kuphela kanti yini ngani ma-opposition party aphikisayo ayeke liphakameni lizibonakalise
awusicela lisihlaziyele like libuze ebantwini laba bezana ukuthi kanti ma abantu besenzana kanje suka kuhamba njani mhlaba wonke jikelele inganjelani kali alikupost ebantwini abantu bebona into ezenzakala ebhoda abantu bebanje inkunzi ilanga lishisa bebulawa kanje alikubhekwanga
Labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo. Abantu abatshiyeneyo basole okwenziwe ngumphathintambo ezomvikela umnumzana Lloyd Austin ngemva kokuba kuphume imibiko ethi umsekeli wakhe ubengakwazi ukuthi ungenise esibhedlela laloba ebesenza eminye imisebenzi yakhe. Umsekeli wakhe waze wabakwazi ngokugula kukamnumzana Austin ngemva kwensuku ezine esephume esibhedlela. Umongameli Joe Biden yena uthe ulokhu esethemba umphathintambo wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Tim Moringai olilunga lebandla le-CCC e-North America.
Into esimele siyinanzelele ukuthi General Austin lisocha socha. So abantu abanjalo ababesesocheni vele they are not people who give you a lot of excuses ngesikhathi eziningi. So mina ukubona kwami lo ucabanga kwami ukuthi ubekhangela ukuthi impi lezi ezitshisayo ezeGaza le-Ukraine langaphi ngaphi all over the world okumele khona abe responsible. Bekuzakhathazwa ngendaba zokuthi yena segula. And then okunye ucabanga ukuthi mama socha egula, you never hear anything of complaints. Ngoba bona bafundiswa ukuthi their personal problems are not national interests.
Ubona sengathi okwenziwe ngumnumzana Austin lokhu bekulakho ukuphazamisa ukuvikeleka kwelizwe na ngalesi sikhathi kulezimpi endaweni ezitshiyeneyo.
Ukuthi ubesephambanisa ukuhamba kwe-department yakhe lo mongameli welizwe uBiden. Hayi, mina mbona ngathiwa there's a unwritten rule ukuthi ngiyabona umongameli welizwe ubekwazi but ukuthi ubetshelwe officially angikuboni ngoba ngiyakwazi ukuthi engikhulumileyo kuqala laphana ukuthi amasosha they deal with the different rules to the game of life. Ukuthi kuzaphambanisa i-Department of Defense angiboni ngoba siyakwazi ukuthi eAmerica lapha kulabantu abaningi kule joint command chiefs kulama permanent kulama secretary of defense ama deputy secretary akhona. So yena umuntu yedwa who is a decision maker and I think khonapho ubecabanga ukuthi indaba ezikhona kathesi they are just fluid so akula nkinga yokuthi engatshela abantu ukuthi yena usegulile.
Umnumzana Tim Moringai lilunga lebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 ese-North America. Lilalele emsakazweni we-Studio 7, a Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Ngesikhathi senguquko, kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singake hlukanike izihlobo, sike sizwe ebezi ekhokhela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Izikolo zivulwa namuhla ngesikhathi lizwe likhangelane lodubo lomkhuhlane wesihudo esekholera. Ikhansili yeHarare isilaye izisebenzi zayo ezohlangothi lwezempilakahle ukuthi ziphindele emsebenzini ngokuphangisa lanxa zikukhefu ukuze kuzoncediswana ukumelana lomkhuhlane wekholera. Silu gqibake lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.